Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 February 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ngemva kokuhlolwa kwaba yinkulungwane eyodwa 1039.
Bage sokudingakala ukuthi labo babe responsible nafu abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamask.
Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuthisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele parliamente ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili.
Axotshwa njani khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council?
Lanxa ele-South Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo, izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukuchapha emngceleni we-Bite Bridge.
Kungakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imngcele yonke ivuleke sikwanise ukungena siyathenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwaba yinkulungwane eyodwa 1039. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayithobami nembili 7850. Akula ngitsho lo yedwa obhubhileyo ebulawa yileli gcikwane izolo, okutsho ukuthi asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amabili lasithoba minembili 228. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi lanxa uhulumende seyekethi seziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uZulu kumele aqhubeke elandela izicebiso zabomtholampilo ukuze igcikwane leli lingaqhamuki njalo elizweni.
Kodwa ke bekuqondile ukuthi ke kwehliswe phela kwenzela ukuthi abantu babuyele emsebenzini, ngoba abantwana beZimbabwe abaningi bayasebenza. Yikho ke kuyadingakala ukuthi babuyele emgwaqweni ke bayasebenza, ngoba abaningi baphila ngokuthengisa. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende avule khona lokho. Kodwa ke sokudingakala ukuthi labo babe responsible enough abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamaski, besenelisa njalo ukuthi bangasondelani eduze labanye abantu, besenelisa njalo ukusebenzisa ke lama-sanitizer. Kube le ndlela ukuthi umkhuhlane lowo bawuvikele, hatshi ke ukuthi ke basuke bayekethise ngoba uhulumende sethe abantu abaningi ababuyele emsebenzini. Kuqakathekile-ke ukuthi balivikeleke leli gcikwane ngokuqhubeka belandela izinqumo nemithetho efakiweyo yokuvikela ukuthi lingamemetheki leli gcikwane le-COVID-19.
Ngokubona kwakho, ubona ungani uhulumende wathatha inyathelo elifaneleyo yini, kumbe ubemele aqale ame kancane?
Nxa sikhangele amazwe amaningi kuhlanganisela ke labomakhelwane bethu ke iSouth Africa, lapha sijayele ukuthi ke sikope khona abakwenzayo, sebeyekethekele ke imithetho yokuthi ke abantu ke babuyele emsebenzini, abantu bahambe emavinkilini, abantu bahambe ezinkonzweni, abantu ke bahambe ezimfeni, kuvulwe ke lamabhoda. Kukhanyayo bayekethisile sibili, lathi ngokunjalo ngibona ingani bekuqondile ukuthi kuyekethiswe. Kodwa ke osokuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke beziphatha besazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, besazi kuba namkhuhlane lo kawelapheki, besazi kuba namkhuhlane lo we-COVID-19 uyingozi njalo. Kubazibambe abantu baziphathe kahle, baqhubeke belandela ke imithetho emayelana lokuvikela ke kumemekutheka ke kwalowo umkhuhlane. Kodwa ke ukuthi abantu babuyele emsebenzini qondile, ngoba abantwana abaningi abeZimbabwe bangabantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga. Yikho ke bangahlala ke ezindlini, kutsho ukuthi izimuli ziyafa ngendlala kula nto ehambayo. Yikho ke hayi mbona bekuqakathekileke ukuthi kuyekethiswe abantu babuyele emsebenzini, lezikolo ngokufanayo zivulwe. Lanxa nje sibona zivulwa ke ababalisi bengekho ezikolo, abantwana besiba bodwa njalo. Kodwa ke hayi kuqakathekile ke ukuthi kuyekethiswe ke abantu babuyele basebenze.
Umnumzana Edwin Love isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukutshisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Omela isigaba seHighfield edale lePhalamende umnumzana Happy Motsi Tsiba oMDC Alliance utshele Studio 7 ukuthi umlilo lo ulumathiswe phandle kwentuba yamahofisi ngabantu abathele ipetulo baklwebha umentshisi. Kodwa intsha yebandla leMDC esihlala emahofisini la yaphanga yabhula lomlilo yawucitsha ungakalumathi isakhiwo. Uchitsiwa uthi amapholisa azisiwe. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele parliament ngeleMDCT okulokhu kuqhubeka kulandela ukukhutshwa kwabanye njalo abalithumi izolo kuleli dale ngesikhathi abatsha bamacele omabili besithi kumanyanwe. Abatsha laba bathi kufanele kuqutshwe umhlangano weCongress wokukhetha umkhokheli oqotho kulabo ababekhona kungakehlukanwa ngomnyaka ka-2014 njengalokhu okwanqunywa ngumthethwandaba weSupreme Court. Ezinye iziphathamandla zeMDC Alliance ezixotshwe edale lePhalamende izolo zibalisa umsekeli kamongameli uNkosazana Lynette Karenyi Kore, umeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, kanye loNkosazana Dokas Sibanda omela iBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Iyouth yaseHarvest House namhlanje ithi yona ifuna ukuthi kubanjwane kuye phambili kulandele khonoko kwabhalwa yini iSupreme Court yokuthi abantu bonke abelizikhundla ku-MDC ngo-2014 balemvumo yokuhlangana bakhulumisane kwenzakale ukuthi kuze kube extraordinary Congress. Ngokubona mhlophe ukuthi abantu sebemhlanzile, yena kasafuni sediliza ngamandla. Namhlanje amanye ama-MP ang-10 axotshiwe. Axotshwa njani? Khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council. I-National Council leyo efuna ukuhlala yiyona le ka-2014, hayi le ebunjwe ngukhuphe kathesi, ngobe kakhuphe vele ayila quorum. Uma kuthiwa kuza kwenziwa i-Congress nge-2014 structures, ukhuphe kasoze kwenze yedwa ngobekala khorama abantu bake bathathu. Lakhathesi National Council yakhona elandela ukhuphe bathathu, ngumonjora, ngukomishi, lomjuri. Uma sebebhidlize phela i-MDC Alliance besithi yangena kabi kuma-election ka-2018, kutshengisa ukuthi ama-election wonke ka-2018 kakhansilwe kubuyelwe emuva. Thina sadlula ku-nomination court.
Ukukhombani okwe-nomination court njalo inyathelo lele lithethwe ngabanye benu lingabe lisitsho ukuthi aliseyi kubambana futhi yini? njengalokho okufuna ngeyinye inja yamacele omabili.
Inomination court is equivalent to the high court. Kuza uzala nkomoni uma abantu abayilethwa yi-MDC Alliance sebexotshwa sebephiwa ukhuphe lo Mondlora Mahlabe Zulu. Ingqobe ikini, sizavothela na abantu ababhidliza amaphathi enu, sizavothela na abantu abasebenza lezano. Khathesi i-corruption igcwele eZimbabwe, kule ndlala akula mali, akula msebenzi, akula sibhedlela, akula manzi ngitsho eHarare ngitsho lakoBulawayo. Kodwa ke abantu bathi hayi akula crisis, senza siyaphambili. Yimhlolo yiyo icrisis ephindwa ifezwe uMondlora lokhuphe ukusixotshela ama members of parliament akhethwa yini Mahlabe Zulu. Siyabonga. Isale yimi uFelix Magalama Mafasibanda iJavelindizayo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla le-MDCT ngalolu daba. Nga ele South Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukucapha emngceleni weBright Bridge. Ngabe immigration besithi imingcele evuliweyo ngesemagcekeni awendizamtshina kuphela, hathi le esetshenziswa ngabahamba ngezimoto. Lokhu kubikwa kugcunule amakhulu abantu akade esemngceleni lo, besithi umongameli Cyril Ramaphosa kazange awuchasise njalo kumbiko awethule kunsukwana esanda kwedlula. URamaphosa wazisa ukuthi njengoba umkhuhlane we-COVID-19 usunganeno, imingcele yelizwe lakhe izavulwa kusukela izolo ukuze abantu bavunyelwe ukuphuma lokungena kulelo lizwe. ELeZimbabwe lona lazi sengolwesithathu ukuthi imingcele yalo esivuliwe ngesemagcekeni endizamtshina kuphela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo abathenga impahla ikakhulu kwele South Africa bethengisa elizweni, iBulawayo Vendors and Traders Association. Umnumzana Alec Ndlovu othi imingcele kumele ivulwe ukuze benelise ukuziphilisa.
Sizananzelela ukuthi thina njengamaZimbabweans esiphila ngokuzisebenza, impahla eziningi esizithengisa lapha siyazithenga nge-cross border trading. I-lockdown ibisiphilise abantu ngendlela enzima kumangalisayo kungakhulumekiyo. Ngakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imingcele yonke ivuleke, sikwanise ukungena siyathenga esikuswela okungatholakaliyo ngapha.
Yebo, lithi imingcele kayivulwe, kodwa kukhona yini elingakukhuthaza njengenhlanganiso okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki kalula?
IZimbabwe layo nxa ivula siyakhuthaza ke ukuthi iqhubekele phambili iphakamisa kakhulu amacebo wonke awukuthi sivikele leli gcikwane, ikakhulu khonokho besivele sikwenza nje ama-temperature checks, ukugqoka ama-masks kanye lama-sanitizing processes. Siyaqakathekisa ukuthi lokho kuqhubeke kusenziwa lanxa amabhodi evula kwenzela ukuthi igcikwane leli nxa lisiba khona kumbe limemethekiswa ngolalo sikwanise ukuthi silibandezele phansi lingaqheliliye khatshana. Bese ngingezelela ke kankomo ukuthi ukutholakala kwe-COVID-19 clearance certificate le ekhulunywayo siyiloyisa kakhulu njengabaphila ngokusebenza ukuthi kayibekwe intengo yakhona ibe ngeza kweneliswa ngabantu abaningi. Sizwe lapha sokukhulunywa ngama-charges afika kubo $60. I-$60 imali eningi kakhulu engeneliswa ngabantu abaningi. I-$60 singayikhangela, uzathola ukuthi phose ingumholo wenyanga ezimbili zomuntu osebenza kumbe ngithi wona ama civil servants ingumholo wenyanga ezimbili kungakho ke sithi hayi siloyisa ukuthi bakithi uhulumende akakacabange kuhlakhangela intengo zonezi ezokuthi abantu nxa besiyakwenza i-COVID-19 testing intengo zakhona zibe ngezizakweneliswa ngabantu abaningi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi amasotha adubule abulala izakhamizi zejambezi eChisuma ezimbili zafa. Leli phephandaba lithi uMorgan Sibanda loDumisani Mpofu bebenatha utshwala izitolo zeChisuma ngolwesithathu. Kwathutsha amasotha amabili kwaqhamuka inkulumo lezakhamizi kwalwiwa amasotha akhalisa imbhobho abulala ababili laba. Iphephandaba leDaily News lethule uluhlu lwamalanga ezikolo esezizavulwa zivalwe ngawo. Leli phephandaba lithi uhulumende uthi izikolo zizavalwa mhlazi ku-18 December zivulwe mhlazi ku-4 January. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisekuthumele yona nge-WhatsApp.
Salbona namaphepha Studio 7 mina Ezekiel Ncube from Mathebo district and I'm quite amazed that several people are still without direction. Abantu bayathi uThokozani Khuphe umuntu omele ahlonitshwe bona ababoni yini ukuthi izivabhele ivele ayisuya omama ayilalele omama ungathi bona wengalaleli omama ususithi umama akhokhele njani. Asithatheni lize leli sinikeni umuntu osimbona ukuthi yindoda ayifuna ukuthi isikhokhele yalilo lwazi lokuthi umuntu ethi uchamisa wajaha izinto uchamisa came from youth wayebona espiehead izinto ebonakale echisa waze wawanje njengoba eyisoso has got the right to ask like MTC pants. Low mama low guy waka umuzi as is a shale pants labata wak. I choose moshe this cat.
Ebo Studio 7 siyabonga umsebenzi nomuhle kangaka lati singathaba uma sizizwa siphuma emsakazweni sikhuluma phela singabi silalelwa asilalela abanye lati sizwakale lati likele isikhiphe nje lati sizwakale amatisha bakithi okwamatisha kubuhlungu and okwamatisha kubuhlungu nkosi yami ngoba okwenzakale ematisheni khathesi abantu bayagada bayagada bagada ngemali abagadi ngayo ibhondileni amabhasi angala ahamba sefuna ama-youth asefuna ama-rand so yena utitsha alithatha ngaphi i-youth alithatha ngaphi i-rand khona lapho umntana akhe la efuna ukuthi embhadalele i-school fees eyayithatha ngaphi imali yokubhadalela i-school fees njengoba i-school fees zakhona zikhuphuke kangaka hayi shuwa sicacele ukubana ngayi ihulumende yethu igovernment yethu uyabona sibili ukubana utisha ngumuntu onjani ngoba laye kuzele ekube kusenesi stage laye ngutitsha lobani lobani ngutitsha amenza waba njalo shuwa nxa khathesi abantwana bezabhala ngodisemba kodwa abantwana kukhanya abafundi lutho khathesi yebo yeke ungakhalela ukuthi izikolo zivulile akula matitsha ezikoleni amatisha kawakho and kawakho abantwana babuya daily engafundanga lokho kuzusa usizi okuthi ungaze kuthiwa kuvulwa izikolo kodwa izikolo zakhona zivulwe amatisha kawakho uncedo lwakhona luyiluphi kungcono kuvalwe phe ezelungise udaba lwakhe lwamatisha ezezewanika imali abayifunayo ngoba lokho kunzima qiniso lihle abantwana bebevuka isepa siyathenga sithenga nzima kuyadura konke bebevuka bedlalisa ama-uniform behamba besiya ezikolweni engani bangaze bebe le-corona naleyo kodwa akula lutho akula ncedo umntwana lambi kadlala uyaphuma ehambe utisha kakho isikolo asifika silo yedikuphe kabe kusana kabe kusana kodwa sikholisa ukuthiwa ezikolo zivule zivule ngaphi ngala matitsha haya siyacela bakithi uhulumende la efinakanele njengabazali and efinakanele njengabazali bakithi lawa matitsha abazali laba labantwana kabanakanele lapho njengabazali baba bakhiphe abanye bafunda ngezinkomo bakhiphe izinkomo bebafundisa namhlanje bahola imali engathengiwe nimbuzi hawu seluzwelo nje sesihlawu
salibonani basakazi nabathandi bestudio 7 lolo khuluma ngugift sonduku basakazi zikhona into ezimbili lapho ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo uthiwa umakonesa likhiphe isinqumo lichitha izaphu lebheji likazulu kade befake udaba lokuthi unangagwa ake akakhe ene ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba ma uzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emandebeleni engafuni ukuthi thina siyi-part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi beboshwe nethi uzabangcwaba uzabangcwaba emzini yawo uzahamba labo khonale kibo emashoneni so umnangaga kazama ukuthi ke hlonipha abantu njalo simzwile lalo minister of state and security esithi yena yesokula maqembu e-MDC alliance angenisa izikhali ngokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso siyawazi amaqhinga ezano thi ngesikhathi sebefuna ukubulala amandebela ngithi bathi zaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezano uyayizifihle emaplazini ezaphu so siyayazi futhi ngifuna ukubuza laphana kumadoda la amapoyisa lamasosha futhi kanti njengoba uhulumeni wenu nalo elimthandayo wathi uzalenzela amashopu lama-Boris and Shop angaphi lawo mashopu ake livuke emaqandeni madoda lizasebenzela ukudla livuka liphethe imbhobho lamathenisi aliwagqokayo amajambo asedabukile mbese sithi laphana kubothisha labonesi dabodoktor libambeni kanjalo madoda libambeni kanjalo libhikishe lize lithole iholo eliright angithi mayikhuphula iholo ucabangela amasosha lamapoyisa so ngisho ukuthi liyibambe kanjalo futhi nje lingafuni ibond lifuni US dollar 650 US dollar imali eliyideservayo bobo doctor labo tisha papai
sanibonani basakazi baka studio 7 labalandeli bonke nje abalaleli baka studio 7 endaweni zonke lapha elikhona ngithanda nje ukuphawula kancane lapha ngequla lika Ramaphosa ibona ngani uRamaphosa akulantu angayenza entheni lapha eZimbabwe ngoba ibona ngani laba bantu kule nkampani zabo eziningi laba eZimbabwe njalo yikho abakwani ngeke bakhalele ama ubusukuluzwa kwabantu kodwa bakhalela ama sanctions ngoba ngamadlelo laba eZimbabwe inkampani zabo ziyalimala so laba bantu abakhangelelanga lutho lutheni ngabantu beZimbabwe bazikhangelele nje imigodi yabo lapha lamakampani Nico endaweni yokuthi bakhale ngabantu bakhalela abantu bazwakale nje sebekhala ngama-sanctions hayi akula nje into etheni abangayenza abantu be-South Africa ngiyabonga
salibona Studio 7 mina nguJabulani ngoBulawayo ngiyabonga kakhulu izindaba ezimnandi kangaka elisinikeza zona ezenzakala eZimbabwe kodwa futhatha leli thuba elokubonga ama-youth MTC lokho abakwenzileyo ngoba lokho abakwenzayo uMakhuphe noNelson angeke safa saphumelela kuleli lizwe ngoba yibo esibakhangeleleyo ukuthi bengasusela esilwane kodwa bona futhi sebesilwa so siyalibonga lina mayuthi ukuthi lihlanganise laba bantu hlanganisanini laba bantu ukwenzela leli lizwe mhlawumbe likhuphe lesi silwane siyalibonga thank you thina okuthendayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwele Melika. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lisidla ubhedu kwele Melika lapho selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 205,000 lahlasela abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7 million. Lanxa amanye amazwe esehlisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane, kwele Melika lokhu kusenziwa ngamahlandla kwamanye amadolobho kuvula kuphinde kuvalwe. leli gcikwane selindikimba yokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende, hayi inamba lezikahulumende ngana lo mkhuhlane wecorona, kukhanya kawuyiphansi, khanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo okuthiwa ama-inner cities, lapho kulabantu abaningi abaminyene khona, mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali abagada amabhasi, benza nje izinto zonke bendawonye, abantu abaphileleyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungani luzabe lusahlulelayo nelindaba ye-corona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-Democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzane Trump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hayi kuphezulu, yilokhu thatha sibili abantu.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba umongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobunzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqalo wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani. Njalo silengwenya na. Ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani, ngoba linto kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa. Izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi yabona, yikho laba abantu bejwayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengayo se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze ba bona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajwayele ukuthi bayayitesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu bazakufambekaza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio.
Ungasondela uzathathwa yi-virus azekeza.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuthisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Mogenswangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo ephalamende ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.